Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu Sihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwa emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emaNdebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka, udinani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamileyo abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawokudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noba uphathi wobusungoli hambe eripota emapholiseni aseduzane bazakusiza bekhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nxa ukuthi ebephila legcikwane i-HIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa e-One Stop Center ukuze wena ungawubambi lo mkhuhlane. Njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiweyo, ungaphanyisa uyaripota kungakadluli 72 hours, unakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi ukuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze kuphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emaNdebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhe agcizelelwe ngumeya weGwanda uMnumzana Noleji Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama-discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, muphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Nginethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walo mkhankaso ongenwe ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi Say No to Crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.